Soku izika disenda baku VOA Ndebele.
Ngela kwestudio 7 ngolesine mhlaka 30 kuLwezi 2017 ngusithandekile Mhlanga endabeni zethu lamhlanje
amasigazi abathatha bathatha beinkluda laba abantu abasebenza outside kwelizwe ikho kwenzi ngani inandi khanyeli phansi labantu ababengaubenzelelwa mhlaka 2031 nxabebukuzocelebrate ikhisimusi besethola ithuba lokuwezekukuvona.
Inhlanganiso yeZimbabwe Electoral Commission iZEC ithi iningi lilokhu lisehluleka ukubhalisela ukuvota ngenxa yokuswelakala kwamaphepha eneleyo. Siza kuzwa ukuthi abalaleli beStudio 7 bathini ngokuthatha intambo zombuso ngukamnumzana Emerson Mnangagwa osengumongameli.
Mnangagwa uyakwazi naye ukuthi ma ngabe khonokho engakwenzi ukuthi izinto zezimbabwe zihambe kahle iyazi ukuthi ithethelelele lizaka ngekaluyo. Kwa mina ngendlela engiyibonayo vele ngathi kuzoba nzima njalo kuzofana nakhonokho okwenziwa umhlaba.
Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kulo msakazo. Inhlanganiso yeZEC ithi iningi lilokhu lisehluleka ukubhalisela ukuvota ngenxa yokuswela amaphepha eneleyo. Lokhu kwenzakala lanxa okhansila labanye abengafakaza ukuthi umuntu uhlala ngapi kanye lokunye. Unkosazana Ellen Shiriyetenga isiphathamandla sebandla le-MDC elikhokhelwa ngumnumzana Welshman Ncube njalo eyingcwethi kwezokhetho uthi kodwa okujabulisayo ukuthi umthethwandaba waphezulu unqume ukuthi abantu abalabazali abavela kwamanye amazwe ababizwa ngokuthi ngama-aliens ngesilungu sebengavota ngoba lokhu kungakhuphula inani labavotayo elizweni. Asizweni unkosazana Shiriyetenga esichasisela ngokunye okwenzakalayo ekubhaliseleni ukuvota.
Kwezinye indawo kuba lula ukuthola izincwadi. Like besibona besebenzelana kakhulu namakhansila lama-commission of vote ukuthi bethole izincwadi ezama-proof of residence. But then kulezinye indawo sikulonganiki ama-proof ona la ahlupha. Especially like nxa sikhangela for instance ezindaweni ezinganinzi singathi ezingani ngama-peri urban. Like ngakhuluma njengabo St. Peter's nabo Robert Nyoka ngale ngoba ukhansila wakhona yabe hlala khatshana and kuba nzima ukuthi befinyelele kukhansila wona lo. So besibona ukuthi abantu abanjalo bebeyongani kuyahlupha but besibona kwezinye indawo ama-headmaster esikolo bebencedisa kakhulu. Abantu basabuya nje babuya bezorejista but inani loba nje alikafikelela ngawo. Bathi abantu bayasukuma
njengamabandla lokho libakhuthaza abantu.
Siyabakhuthaza kakhulu njenganamhla vele besifonapha khona sisayisa besisephumula ku-ward 17 ngikade sikhona sizama sincedisana layo ebulawayo Progressive Residents Association then kanti sibakhuthaza ukuthi bephume kurejista ukuvota and bebezama sibili ukuphuma ngobuningi babo nalabade bezile umbiko wona lo siyabakhuthaza. But mina inkinga yami ekhona yokuthi iningi labasakhulayo nabanye abasebenzayo basebenza ku-diaspora ku-South Africa Botswana and yili nani labantu abaningi abangekho abazasoze beyincelisi kurejista ukuvota. So ngenye into esesikhalela khathesi ukuthi iZEC yayi-extende i-voter registration period naleyo ukuthi kungapheli mhla ka-19 kuqhubekele le ngoba sometime ngoJanuwari ngoba nxa sikhangela inani lonalele labantu abazabe bebuya bevela endaweni zeGoli babuya ngeviki eChristmas and nxa befika ngeviki yonaleyo iZEC yabe sivalile uhlelo lokurejista ukuvota. So ngenye into ade sikhalela ukuthi hhayi sesibonele ndaba yama-aliens ukuthi sisebenzile sesifuna ukuthi ku-extend i-voter registration period kukuthiwa inandi lutshwane ngoba babekho nxa iZEC amafigures abathathayo bathatha beincluda laba abantu abasebenza out phandle kwelizwe. So sibona ukuthi yikho kwenza ingane inandi khanyela iphasi. Abantu ababenga ukungezelelwa after mhlakani 2021 nxa bebuyile ukuzocelebrate iChristmas sehethole ithuba lokurejista ukuvota.
Abaningi bebelokhu besithi abalancwadi zokubhalisela ukuvota nje. Uhlupho lolu selunganeno yini njengoba sibona ukuthi bekule mzamo yokuthi abantu bencedise ukuthi bethole incwadi?
Kwezinye indawo luncedile but kwezinye indawo kalincedanga kakhulu ngoba nxathi khangela kulabanye ukuthi like bekulama-cases ade sihlangana lawo kubo-St. Peter's ukuthi ubona maybe about 3 generations ezabantu abanama-birth certificate. So izinto abantu bakombe benqade bebhoda bezama ukuncedisa laba bantu kuba nzima ngoba umuntu nase over-18 abe sofuneka ama-fingerprints landani. So iprocess yangikhona isuka ibende ngoba gcina be-refer umuntu ukuthi hhayi unahamba e-town kobulawayo komsithethe. So ngenye into okubona ukuthi abanye abantu abayenelisanga ukuncedakala nge-process yonaleyo. Ebese sizakhangela ukuthi kulezinye izigaba okokuthi abantu bezethi basike maqala kulabantu be-registration. For instance, nxa sikhuluma amanye like kule iLupane East labo lebhinga labemzingwane kube le nkinga yonaleyo. So kutho ukuthi labantu ade amayouth ade kwanise ama-18 years kutho ukuthi behlulekile ukurejista ukuvota ngenxa yokuthi abantu ababhizile ukuvota. So ngenye into akumele sibone ukuthi layiyalungisisa.
Long Nkosazana Ellen Shirietenga isiphathamandla sebandla le-MDC elikhokhelwa ngumnumzana Weshman Ncube njalo eyingcwethi kwezokhetho sixoxelaye ekobulawayo. Uhulumende weleBotswana uselandule imbiko ethi owayengumsekeli kamongameli welizwe umnumzana Phelekezela Mphoko usephiwe amalanga ambalwa ukuthi aphume aphelele elizweni lelo njengalokho okuphume emaphephandabeni. Intatheli izindaba eStudio 7 uMartin Ngwenya usethulela lolu daba ngokugcweleyo.
Umphathintambo obona ngobudlelwane lamanye amazwe kanye lendaba ezenzakala phandle kweleBotswana unkosikazi Pelonomi Vincent Moitoyi uvumile ukuthi uMphoko ukhona kweleBotswana kodwa uyale imbiko ebhahileyo yokuthi leBotswana selinikeze uMphoko uze kufike ngolwesihlanu ukuthi aphume aphele elizweni. UVincent Moitoyi uthi uMphoko njengaye wonke umuntu ukhululekile ukuvakatshela eBotswana njalo uzahamba eZimbabwe ngesikhathi afuna ngaso. Ekhuluma ese-Abidjan e-Ivory Coast, uVincent Moitoyi uthi iBotswana ililizwe elikhululekileyo ngakho uMphoko uyamukelelekile nxa efuna ukuhlala. Uthi uhulumende weBotswana wanikeza uMphoko indawo yokuhlala ngesikhathi efika ebaleka eZimbabwe esithi impilo yakhe isengozini kulandela ukungena esikhundleni kukamongameli Emmerson Mnangagwa. Omunye weZimbabwe seHabron ocubulana nezombusazwe uthi ungathi kuyamangalisa ukuthi ngesikhathi umongameli Khama ethakazelela ukungena kukamamnangagwa kodwa ngakwelinye icele evikela ababedlelana lowo ngumongameli umnumzana Robert Mugabe.
Into yakhona ungayikhangela ingathi yamangalisa to some extent ngoba kungani uhulumente weBotswana usupportana the new government yeZimbabwe but at the same time is protecting uMphoko, the former vice president who is associated with the old government. But ngokubona kwami, I think uhulumende walapha weBotswana is trying ukuthi to assist or ukusupporta esingathina yokuthula kweZimbabwe.
Uqhubeke esithi ugcina uMphoko yikumnikeza ithuba lokuthi asuthiseke ukuthi umumo weZimbabwe usulungile ukuthi abuyele.
Langapha bengxenye mhlawumbe bebeloko becela ukuthi lawo yindoda obuza ngalo ukuthi awusungabuyela yini ekhaya. Angibona ukuthi it's a situation yokuthi bathi ngapha sisupporta the new president ngapha sigcina lo siyamprotecta siyamvimbela ngapho or sisandela that. I think it's more ukuthi bathi uthini sibona ukuthi singasiza njani ukuthi kube lokuthula abantu noma bebalekile bebuyele ekhaya kuhle kungela efiyo ukuthi umuntu afika ngale lahlelo jele.
UMphoko kubikwa selobele uMnangagwa incwadi etshengisa isifiso sokuphindela ekhaya njalo uhulumende omutsha umtshele ukuthi hatshi akulazizilwane aphenduke eZimbabwe. NginguMartin Ngwenya oyindaba zeStudio 7 Sabron kweleBotswana.
Ukuze sizwe ukuthi abantu bathini ngomongameli Emmerson Mnangagwa njalo kuyini abafisa ukuthi abenzele khona, uChris Gande weStudio 7 uxoxele intatheli izindaba uEzra Chisa Sibanda labalaleli beStudio 7 Ababalisa uBhekisipho, uNdlovu, kanye loMbongeni, abahlala wele South Africa.
Njalo liwazi abantu abaningi bajabula kakhulu baba excited ngendaba ukuthi ke umgabe sehambile. Lingakhohlwa ukuthi kulabantu laba baleminyaka ngamathimu amabili belapha 20 years. Kulabantu abaclaima lokuthi ayipolitical asylum. Bancitshwa amaphepha, banamaphepha. Sebelahlelwe izihlobo eziningi ekhaya. Losing relatives but can't travel. So baba bathaba kakhulu ukuthi kutwa sokutshintshile ngakho bacabanga ukuthi bahambe babuyele ekhaya bayebona isihlobo. Kubuye njalo phinde besabe bathi hayi ukuphuma kuleli lizwe ama-elections ka-2018 engakabuyi ungaba le violence ke ekhaya nxa wona wawuyisiphepheli uyakwazi la ukuthi ubana ke awusavunyeli ukungena ngoba anti suwithdrawile iclaim yakho kutsho ukuthi nxa kungaba le violence ekhaya nxa abantu sebetshaywa futhi ungazama ubale kuzeengilandi bazayala ukuthi ungeni angeke uze ungeni. So abantu ke abalashuwa ukuthi benzeni ukuthi bahambe yini kodwa into engiyibonileyo abantu abaninzi bethenga amatikiti bathi kufuna dlala ikhisimusi ekhaya lonyaka babona ukuthi umongameli omutsha ukhanya ngani utshintsha izinto eziningi ikakhulu lomapholiseni ukuthi emgwaqweni lapha lokuhlukumeza walidala ukukwenziwa nxa befika njengama-foreigners ama-diaspora nxa befika ezimbabwe bayamiswa amapholisa nxa behamba imota lezi abazayo egoli azidluli roadblock ama-roadblock in-10 kilometer space yabona ama-roadblock ayi-3 or 4 so bathi bajabula ngento ayenzayo.
So njengoba usitsho wena ukubana bakhona abakhanya sebelungiselele ukuya kukhefu lekhisimusi ngabantu abaphendukayo yini futhi kumbe ngabantu abathi bafuna ukubona umuma ukuthi nxa kuhlaleka bahle bahlale.
Abaningi bathi bafuna ukuyabona ukuthi uhamba njani. Into ebesabisayo ichisi kakhulu yindaba le ukuthi kulama-elections in 7 months time. So bayesaba abaningi ikhonsi bafuna ukuyabona ngoDisember ukuthi kambe kuyini abangawuqala kodwa bayaphendula. Labana-ke abangenamaphepha yibo ade befuna ukubuyela kodwa bayesaba ukuphuma bathi kungenza lokhu kuliwe. So abangenamaphepha awusoze baphume bayasala. Abanamaphepha yibo bathi bazaphuma bayebona ukuthi umumo umi njani bese bejika baphenduke futhi.
Kuhle ukuthi kube lo tshintsho njengoba upresident ovele ekhona waphuma weli utshintsha kukuzo. Asikathembi siyafuna ukuza ekhaya siyeza vele siyafuna i-Christmas sobona ukuthi ekhaya kunjani makubheda hhayi siyajika ngokuze bathembe laba bantu batarabhana la ukuza kwakhe ethembisa ukubana imisebenzi lokuvuselela ilizwe weli uyathembisa yena sobona ngakho ya ngoba sihlupheke kakhulu uze siyosihlala iminyaka yonke esila.
Okwenzakeleyo yebo kambe abantu bakujabulela because ukhitshwe umgaba esikhundleni kodwa okwenzakeleyo kuviolate iconstitution yeZimbabwe lanxa besithi ayiviolate lapha kusobala ukuthi umkhulu wamasosha ukhulumile ukuthi ufuna umuntu othoya ama-liberation war credentials kusho bona ngezindlela umuntu ongelalo ongazanga empini kasozafakwa seZimbabwe angazi ukuthi kungathwani into ebuhlungu ukuthi ama-opposition parties akakubuzi khona ukuthi bacele i-explanation bakuzwisisa ukuthi uhamba njani. Amasosha la khona aloke khona aseva ngaphansi kwamongameli lo omutsha ubusubuza ukuthi-ke njena kusiya kukhetho kambe nga ngokhetho langikhona kungaphuma kuthiwe mhlawumbe ujoyice mjulu sewenile kumbe utshwangira sewenile kumbe ubani bani sewenile bazavuma yini amasosha ukuthi umbuso ujinjwe
bachisa zakuna kudala ebesisisa ukuthi iZimbabwe ngabe iyabuyela ibe lotshana yayikokhona kudala kusiza ku-radio 2 oguga mzimba into ezazibaluleke kakhulu ezimpilweni zabantu.
Hayi siyabongeka la izifiso zikhona sivili siyazizwa ungaqhubekela phambili ngembono yakho
hayi okunye asibekezeleleni ngapha asingafuna konke one isikhathi awulanto engadlunga ngesikhathi sini afuna sihlanganiseni konke fanisibekezeleleni sibone ukuthi okunye kuyakuphi sesiphawula-ke ngaba logugula undi sibale lokhu sibale lokhu fane sigilise impala eyi-1 singahlanganisi zonke sibone kuyengesikhathi sibone ukuthi uhamba kanjani.
Kwezwakala isibongile kakhulu Ndlovu.
Mathe ngikhuluma ngodaba lolo lukamnanga kamnanga libonile sekwenza umnanga akula nto mina ngiyibhekelele kakhulu azoyenza athini ngoba lento leyo umlanga saloku izalo ephiwe so vele izalo ephiwe sisiyayazi yasibe kakudala njalo umlanga into elizafuneka yenze phela laphana kuzinto ezisinto ezalo labo ilungu laba abaphesiya laba ngaphela ikhona ifuneka babone phela izinto ezishenje iphethele uhamba kahle abantu bengasukunyezwa abantu bakhona ukudemonstrate kahle esenza izinto zabo ngokukhululekileyo bengasukumeza kulamapholisa cause okwamanje sizobona futhi ma ngabe phela sekuqala futhi abantu bethukisana la umbuso kamnangagwa sizobona futhi amasosha beyabavimbela abantu bebashaya amapholisa beqala ukushaya abantu yinto esizoyibona futhi khonokho kade kusenzakala kumgabe kusenzakala kumnangagwa futhi khona lokho yiyo into umnangagwa okufanele ukuthi ayichange manje ngendlela mina engiyibona ngayo yeke kwenzeke khona lokho esandleni samnangagwa ngoba umnangagwa uyakwazi naye kokuthi ma ngabe khonokho ngiyakwenza ukuthi izinto zibe spread sezimbabwe zihambe kahle uyazi ukuthi ithethelelelo lizaka ngekaluyini so mina ngendlela engiyibonayo njena ngathi kuzoba nzima njalo kuze kufana nakhonokho okwenziwako umgabe angiboni futhi mina amazwe ezimitha usizo esandleni sikamnangagwa ngoba umnangagwa vele ngeke aze athenge izinto ezihambe kahle kube ledemokhrasi ezimbabwe angiboni ngento lokhu kusenzeka phela lokho ngoba ma ngabe kwenza khona lokhu ukuthi ukuthi izalo phiyefa ngekilini ekhethe futhi ngeleyo ngeminyakozayo ngizoyibona izie so ukuzaliwini ukhethe umnangagwa kangeke avumele ukuthi abantu bakhululeke bazikhethele umuntu wabo ngendlela iqondileyo lokho kungentela hambeni kuzoyidela into ezenzeka kuphela kumnangagwa yikukhona lokhu okwade kusenzeka ngomgabi kuzoqhubekela phambili kusenzeka.
Lo umlaleli weStudio 7 uMbongeni obekhuluma eSouth Africa. Sizwe njalo uBhekisipho uNdlovu uMbongeni kanye lentatheli izindaba uEzra Chisa Sibanda.
Dinga kutwa ingqoqo mpikiswano esizalethulela yona ngolwesine kusukela ngo-4:30 PM kuze kuyefika u-6:30 PM. Kumele kwenziweni ukuthi kuthuthukiswe ilizwe leZimbabwe njengoba sokulo hulumende omutsha. Lizasibamba kumakhakhasi athi 909 AM, 4930, 15580 laku 6080 kHz shortwave. Lilakho njalo kusixhuma ebulenjini bokuzilibazisa obeFacebook ukhasile VOA Ndebele, VOA Studio 7 laku VOA Shona.
Abalandela umdlalo wenguqu bakhuthaza bakhuza umhlola ngokungakhethwa kwabonozinti kuluhlu lwabadlali abadlale kuhle lonyaka kusigaba seCastle Premier Soccer League. Intatheli izindaba ethi zemidlalo uJoseph Njanji usipha lolu daba ngokugcweleyo.
Abadlali abakhethwe ukuba yibo abadlale kuhle lonyaka ngabagoqela uChristian Ebubhalo, Ocean Mushure abeDynamos, uMoses Jackson loClemens Matawa abeqembu leChicken Inn, uDevon Chafa loDominic Chungwa abeqembu leCape United, uKelvin Moyo kanye loRodwell Chinyengetere abeqembu leFC Platinum, kuthi iqembu leNkezi Platinum Stars lilabadlali abathathu ababalisa uTeacher Wona Mavura, uTerence Sukamanja kanye loKeda Amini. Lokhu kutsho ukuba amaqembu amahlanu kuphela yiwo abelabadlali abangene kuluhlu lwabadlali abadlale kuhle lonyaka, njalo okunye okungajwayelekanga yikuba phakathi kwalaba badlali akulanozinti. Iyintatheli zindaba uLeslie Zibonele Moyo uthi abakhethileyo benze iphutha ngokungakhethi unozinti ngoba bebaningi abadlale kuhle lonyaka.
Ngibona ngathi abakhethileyo bazamile ukuthi badinge abadlali abadlale kuhle isizini yonke, kodwa nxa sikhayeleke uluhlu oluphumileyo uzabona ukuthi akula nozinti okhethiweyo, otshengisela ukuthi mhlawumbe kube nephutha khona ngapha ngoba bakhona unozinti abangathi abalihlekana abadlale kuhle isizini yonke okumele ukuthi mhlawumbe ngabe bathole kumbokeledauti bezamfaka kuluhlu lolu-ke abalukhethileyo.
Umdlali wenguqu odlalela iqembu leMutare City uRodrick Checha Mufuta yena ukutshaye indiva ukungabi khona kwabanozinti kuluhlu lolu loba nje kungazake kwenzakali.
Vele eZimbabwe ishinto evele sihlala silabo goalkeepers kuma-superstars of the year, kodwa isequestion isukuthi abazange baphefumi akuyenzi ukuthi thina sithi asithatheni u-goalkeepers whereas sila ama-players abadlala phakathi baphefuma. So mina ngicabanga ukuthi iselection yawafeya in the home care one of keepers with the must improve.
In that is in the way the nation go quiet and love who teen jira okay to mele kukulu ngobongana baketa wabalinketa pechavi.
In jira okay to angayo I see you. Me sifiso sami kubana nga uketu mbunu zintu, uketu nuzi zintu ojile bonge, ketu wabanga vimba mamu vama zale kushe, lapa zala pakati, la pakati nzigini, la lava abakati. Mungubana kwa ambi ama soka stars, yebo kula banyo aba mbona nani bafanyi kuba kona, kutu abanya bankona, angilenso urongo mbona nani uketu amaka.
Abadlali lava balichumi lanyi, abangene ulusula abadlali, abadlali kushe, wapuma kumakwe mba amaslanu, asezu pezu wengalane, ogu indo ema ngalise u Caroline Matohwe.
From my team out 18, teachers was about 11 from 5 teams. So, Chukuti, I will have an Abbasalayo from among my team and a pants, Abbasalava Kate.
Umdlalo ngiyodlala kuhle ukwedlula abanye uzakwethula mhla zithoba mnembili insuku kunyanga kampalakazi lapho uzakwethula khona njalo umqeqeqethi onqinti yabanye lonyaka umdlali osakhulayo odlale kuhle lonyaka unozinto obambe ukwedlula abanye kanye lonompembe ochaye kuhle lonyaka ngimele iStudio 7 ngobulawayo uJoseph Njanji.
Leba laleli Studio 7 esakaza eZimbabwe lisizwa siphuma ngapha eVoice of America eWashington. Sithanda ukulazisa abalaleli ukuthi lilakho ukusithumela imbono yenu kumbe libingelele abangane lezihlobo emsakazweni wenu oweStudio 7. Lingasithumela imbiko yenu enkundleni yokuzilibazisa eFacebook kumbe kuWhatsApp kunombolo ezithi 0012024650318. Nansi eminye imilayezelo esiyithunyelwe ngabalaleli bethu. Ukhulekani Good Hope Nyathi uthi ngithanda ukubingelela umfo wethu, Young Brother Taibet Nyathi ose South Africa, mina ngilapha eZimgwanda. Ingoma Soul Brothers bazobuya sibalindile, loba bengelamali. UThibo Dube uthi msakazi omuhle, ngiqale ngawe. Ngiyabonga Dube. EGwanda emachecheni edatata. Ngibingelela umama usithokozile Nkomo lefamily yonke yakonkomo nomamphinda emagendleni. Ingoma ngicela ekamire makhepa umama uyajabula. Hayi sizabona bese zalichayela lezo ngoma. UBrilliant Mthokozisi Sibanda uthi okokuqala ngithanda ukubingelela wena msakazi ngiphinde njalo ngibingelele ubaba omdala. Lo mdala unamajabona abahlala eKhama TV. Ngibingelele njalo bonke abangaziyo ngegama loku ngiphoxa elithi Chebechebe. Lokhu bekutsho ngoba ngafunda esikoleni seChebechebe Primary School. Kuzingoma ngicela eka Allen Ndoda entsha ethi Vumba Owakho. UPrince Dube uthi sanibonani lonke zinini zikaThixo. Ngibingelela umama loTata endaweni yaseNkayi kosikhobokhobo. UChampion Rakwe Pamela uthi linjani emsakazweni wethu. Ngibingelela ubaba lomama eKezi. Nabantwana bami uPamela loTalent abasePlum Tringwizi. UNkulunkulu abe labo. UZikhali Godlayo Ncube uthi ngicela ukubingelela izihlobo zonke zako Sangqutshe eMabuze ngiseGoli. Ngicela ingoma yamageza noma yipi. Sizabona kumbe silayo leyo ngoma Zikhali. Unkunze Ncane Sicelo Mhlongo uthi ngithanda ukubingelela umama ozala mina lecho locho emabhanda labo bonke nje abomdeni. Ngithi liphile lapho nathi sise right ingoma Mxolisi Mr. Bones Dilika Jele. Ngiyabonga. Uba ngani mpo futhi ngiyabingelela ukhulu logogo uMutamburi eJombe lezihlobo zonke. Yena ukhona le eSouth Africa umpofu. Abanye njalo bathi siyabonga kuphela kumbe danki labo ngo Charity Mpofu, Privilege Dube, Siphathisiwe Sibanda, Nkosi Yazima Libancube, lo siyabonga Wellington Dixon Ncube. UPride J Dulo Ngiwane uthi kusiphi istation eJozi sizani bo. UMartin M Komo mphendula isithi kuMedium Wave noma udownload kuGoogle VOA Ndebele. Limqothoke lelo Nkomo kodwa ngempela kumagaga seseku 909 Medium Wave la kushortwave 4930 6065 15460 la ku 13860 kHz. njalo lilakho kusithola ebulenjini ku-internet kukheli ethi www.voaindebele.com. Siyabonga kini lonke elithumele imilayezelo yenu. Inombolo zethu ze-WhatsApp zithi 0012024650318. Kumbe liye ekhasini lethu le-Facebook. Sibonge abasilobele incwadi. Umlaleli osilobele ekuseni uthe simchayele ubazobuya owama-Soul Brothers, kodwa hayi simtholele ibhadi lami. Abanye sizabe lokhu sizama ukuthi silizizele imiculo eliyifunayo libe lilalele ku-Studio 7. Brothers, othi ibhadi lami silethemba liwukholisile liwuzwa uphuma ngapha emsakazweni we-Studio 7. Singakehlukani ngesikhangele ebezikhokhela. Inhlanganiso ye-ZEC ithi iningi lilokhu lisehluleka ukubhalisela ukuvota ngenxa yokuswela amaphepha eneleyo. Sizwe njalo ukuthi abalaleli be-Studio 7 bathini ngokuthatha intambo zombuso kukamnumzana Emmerson Mnangagwa osengumongameli welizwe. Silugqiba lapha uhlelo lwethu lwalamhlanje olivalelisayo ngusithandekile Mhlanga ngikhonapha eWashington.